udubo lokulotshwa kwesisekelo sombuso esitsha ayisilo olwenza ukuthi abakhulumeli bezanu-PF batho lokho abakuthoyo ukuthi bafuna ukhetho. Uzakhumbula Nkomo ukuthi bavele bona bathe ku-Congress yabo kumbe i-conference yabo ephele kobulayo ngonyaka wena lo ophelileyo 2011 babophe isinqumo sokuthi kumele kuyiwe ekhethweni. Lezi sokuzindlela zabo zokudinga ukuthi ndlela bani abangayisebenzisa ukuthi balethe ukuthi ukhetho lubuye masinya, ngoba esikwaziyo ukuthi sivumelane se-global political agreement sithi sona ukhetho luza kuba khona ngemva kwendatshana ezithize kumele zenziwe kulungisiso. Isiqokoqela sakhona kuyikulotshwa kwesisekelo sombuso selizwe esitsha okuyikho okwenzakalayo. Okunye njalo okuqakathekileyo okumele kunanzelelwe ukuthi ekubhalweni leso sisekelo sombuso welizwe, wonke amabandla aku-global political agreement ugoqela layo iZANU-PF iphakathi kwalowo msebenzi. Ubusumangala-ke nxa bona sebesithi akuphutshi kuhle ukuthi kade yindaba bengakukhuphi enkundleni yalapho okulungiswa khona, yindaba sebegijimela kubandla besiyamemeza bemi phezu kwentaba. Thina sebekujongile, thina siyakunanzelela ukuthi hayi badinga amaphuma njani ku-global political agreement ukwenzela ukuthi sibe lokhetho masinya, ukhetho oluzenzakala bona besenelisa ukuthi basebenzise abezebutho, basebenzise amapholisa, basebenzise labanye abanjalo abamayelelana lokuvikela ilizwe ukuthi babancede ekuthini benganqini ukhetho oluzabuya.